Loku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Salibonani, salibonani ba sakazwa ngasithuthu 7. Hayi, thina siyaphila ngomusa kaNkulunkulu. Into esokhuluma ngayo namhlanje ake lingizwe kahle. Ngathi kulalela amazwi noma ngithi isintu esakhulunywa ngabadala bethi khona asihlandele amasiko ethu. Kodwa ke abanye sesibathanga ukukhuluma ngayo kodwa kabalondi. Ngoba ngisho ukuthi khona kanti bayafuna amabele endlelele, bayafuna imali endlelele, kodwa ke ukwenza kwabo asikho. Ngokuthiwa xa ungakhiphanga amabele le mali uyathonisiswa. Kwenza ungakhiphanga kanti ngembala ngeqiniso lonke into enje irayidimandwa ungadlula kudlulile. Pho ke abakithi lapha bayademanda njalo into enginovelo ngayo engimangalisa inye onlaba bahamba isihlahla phansi ngamasobhuku bepropose imali besikhona ngathi kuye bantu bethi khona sipasise i-R10 ngathi babu sikhona kathi vele i-R10 le imiza emingaki abafuni ukukhuluma ngakho zothi khona sipasisile ngake ngilonde umuntu mina ngilemzini wakhe hayi asikhona silonde khona sikhona linapropozandi kuye bantwini lizwe abantu khona bona bagwanisa okungakanani basuka khona uthole sevuka umhlonga kungasikho kathi ke usobhungu usobhunga abantu bakithi ngoba usobhuku esevusa umhlonga uzahlonipheka ethiwane hayi bo mase batsho khona hayi asikhulumeni kuhle njengezakhamizi lawo isakhamizi esobhuku kodwa uthole khona ethi khona angake silande umuntu emzini wakhe thina sibhasile sibhasile kufuneka i-R10 sakhala imizi ekhona iyasinika almost 15,000 rand kodwa sise sikhona 15,000 rand kambe sure ingathatha imota le-road ungayithenga isiya endlelele bakunjamisa imota egedini lendlelele kanti isintu sasikhona imota ingafika endleleke abafike ngezinyawo isintu kasikho nakithi bakithi ngicela abazi ngesintu beke babatshele kwenilanga eredini njengoba lalikhuluma ngesintu ngiyabonga ngisekhezi mina
bakithi kunjani lonke emagumbini amane omhlaba mthokozi omuhle malume sasitshovile vuka malume vuka masinya uvule ivolumu kakhulu nakubingelela khonapho nomzukulu wakho umoveni mnewethu khona lapho egwamba esipangani wani mogizi vuka sitshele omuhle egwalupa twana vuka phila umunye sunana maziwa lawo khona ngapho malaba ekuhuli sitshele omuhle uyayekimle vuka baba kanyalithanda bantwana benkosi hayi philani kuphephe kuphela kuphuzani ekuzivikeleni phakathi kobhubhane lolu madoda hawu bakithi saphela isizwe sikababa cala bani kuqanda yini bantu hayi kodwa ke ama-sanitizer akhona kodwa kabiza mani hayi sepayo nale i-green park zani ngayo madoda izandla kuyafa i-corona le ngiyabonga nxa liphephile liphilile ngilithanda thandini ngiyabonga
kanti mina ngicela ukubuza into eyi-1 imishini yokuthesta abantu i-COVID-19 eZimbabwe ikhona yini yona noma sebesibona ngabantu ngokuwa njengempukane besiwa kuphela besifa bengathestwanga bengakwazi ukuthi bayagula noma baguli ayi futhi bayithi lo government we-ZANU-PF hayi lokho kunje thina ngakaze sikubone lokhu mina ngifuna ukwazi khona lokhu ukuthi ikhona yini imishini yokuthesta abantu ikhambi lona yiliphi abalisebenzisayo ukuvikela labo bantu asebephethwe yileyo nto leyo
njengobukhokheli sezigaba siyafisa ukwazi ukuthi kustudio 7 namhla vele indaba esebhudwini libe lisithumezela amameseji ukwenzela ukuthi singene endabeni okuyabe kumele kuxoxwe ngayo athi siphathise kuhle ukuphathisana ezigabeni untuthuko yelizwe seze kukhona okunye okuyabe kufisa ukuthi lathi njengama-councillors elifani sibekwazi ukuthi heyi liphuma nje namhla lithona silohlupho olunje kuyasiphathisa kakhulu
abobe kungabalaleli be studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318.